Omaga beli mnangwaka utie kwenye mkuluwane ili mkuluwane zizala na zizimbabwe ezakele mpini ezilele mkotine na chonio pati wele zimbabwe ilase mazini ya omakiluwane ezafazwela inkululego okumele zie kekwa zizo nywatwa hucha uze mkeni yazo itelize inki ziyo
Pakula enda unyoka ni mwakesi afana yukwa mkushi na zonga na wezi mkulao kujitenza mbani mkulele ukuti
I am a man.
Sikhonipela sikhonisa laba abazinikelayo ukuthi sithole inkululeko ukuzinikela ukuthi umthathane impilo yakhe ayinikele ukuthi abanye lezi zwe likhululeke labanye bahlale zibe ngcono
amazwi akhe agcizelwa ngusenator Mori Popo Ulayo layo walwa impi yenkululelo
ilanga liqakatheke kakhulu ngoba ukuthi abantu bazibakholise babeyibo bakwenza konke
Medical ngombezempilo iyakhwezwa ibe kubanga eliphezulu ukwenzela ukuthi abalweni benkululeko bangatholakali behamba ngerethi leyabahamba ngayo sikukhangelela ukuthi ku-address ngokuphangisa
omunye obekela umbuthano ezohlonipha udadewabo layo kwathiwa liqhawa lesizwe lo nina umnumzana Mandla Ncube uthi lanxa izihlobo zakhe zaphiwa inhlonipho yokuba ngamaqhawe kulusizi ukuthi umama wakhe katholanga usizo ngesikhathi ephila njalo wafa ehawula engelalutho abanye abangabalweni benkululeko bebengekho kulumbuthano wokuhlonipha amaqhawe omunye wabo ngumnumzana Pastor Willie Magwizi kodwa kuncedana ukuya embuthanweni lobo na abeviyo lezipha benganazwa nguhulumende wobusayo
nangihlalele ezini ngoba usungulelo mbona ngathi vele kalisananzwa ukuthi ngendlela owakufanele uphathe ngayo zipha vele iyazondakala phela ithi one of the illegal organizations nanamhlanje layikabi-absolved kukhona lokho since independence international so izipho yayifu zithi ngabe yakhululwa kodwa-ke yikho yabhidlizwa even nangegugurawundi ngoba yayiyi-legal organization ngakho lethu labo abasifisayo
mnumzana Isaac Mabuza layo walwa impi yenkululeko uthi akunceda ukujabula lolu suku abanye babo bedubeka
abaningi abalazindlu abaningi abalamakhaya abaningi basemakhaya kodwa impilo enzima njalo balutshwana ama-overtrans esingathi yibo ababusayo ngenxa yabalutshwana upresident labanye nje abalutshwana abaphezulu but abaningi sesibona ngabafana bona bakade bekhala besibona ilizwa le-right yibo asebebusayo asebesithwalise ilizwalo
nkosazi Queen Maligwa uthi akazange ayilwela inkululeko ekuzipha ukuthi amalungelo abantu ephulwe lokuthi abantu bancindezelwe
thina sisilwa sasilwela sikhulula everyone else in Zimbabwe ngemisebenzi emibi esiyenzayo thina ezoveterism yokuhlukuluza abadala empini sasihlezi kuhle lapho kwakuseganyeni sithelenzima sihlukuluzwa ngamabhunu kwakungcono lokho esesikubona kunzima abantwana bagcwele amajele like ikathesi ngesikhathi sonesi abantu bavalelwa nje ukuvalelela ukuthi umuntu uyakucabangela insizwa lilamthetho isimple no rule of law
amazwi kankosikazi Maligwa agcizelelwa ngunkosikazi Pringles Mlotshwa omunye umlwelo wenkululeko othi usuku lolo lungathakazelelwa ngohlupho olukhona eZimbabwe
ukujabulela usuku lolu abantu belambile behawula bentshontshelwa berojwa celebrate njani uzulu esikathathe sekuzimeni emazweni asikwazi ukuthi abanye bangaphi kati kuselebrate njani labanye ababulawayo kasikwazi ukuthi kwahamba njani
onkazi yezombusazi omnumzana Rejoice Ngwenya udla nxa usuku lolu kumele uzulu alujabulele izenzo zebandleni busa lezanifiwe lenza lube lubi
namhlanje uzulu weZimbabwe sehlupheke ngenxa yobudlwangudlwangu lobuqili lokusisela olwembuso lo esiqondane lawo ezanupiyo kodwa usuku lwamaqhawe lusuku lwelizwe lonke lusuku olufanele lusijabulise
abanye abaphiwe imendulo umongameli mnangagwa liqembu lezomculo wemvubelo eBlack Mpholos ngengoma yabo ethi Unity umongameli mnangagwa uthi iculo leli libambalisa isizwe seZimbabwe ngiyimelo 27 ebulawayo provincial heroes eka igama ongeza Jesus Band